Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Lingali chona njani zilukandaba walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 6 Mbimbitho 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabu kabusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu.
Bamtshiye vele sebecabanga ukuthi engaba umuntu osetshonile ngoba ubesefentile.
Umthethwandaba unqume ukuba inkulungwane zabantu betirezi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izihlobo labangane kade besiyabeka owafela esitokisini eGweru babaleke bathiya isidumbu ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze ngethigas esithi baningi kakhulu kulenani elivunyelwayo.
Ababotshiweyo, I think they were roughly over 20.
Kuhlelwe liphuma le ndaba sixoxa lengcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi umnumzana Vanyi Malaba othi usesungule umuthi wokwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Siyathi sisadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabu kabusa lamuhla. Bamtshaya kabuhlungu ngamadoda amabili. Akukaziwa ukuthi uMakhumalo utshayelwe ezombusazwe na lanxa abamtshayileyo laba bethethe impahla endlini bamtshiya eqalekile. Sixoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Jurotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amadoda la angene ekuseni endlini yakhe benza ukugqekeza ifastela, bafika bathuthumela i-TV, ama-cellphone amathathu, le-laptop. Bamtshiye vele sebecabanga ukuthi engaba umuntu ubesefentile. Okwamanje usesibhedlela kayenelisa ukukhuluma nabantu abaningi kodwa sikhayelela ukuthi odokotela bazamsiza.
Sikhuluma nje yena ungaphi?
Okwamanje usesibhedlela khonapha kobulawayo. Esikubonile ukuthi simelele ukuthi bemthunge isandla ngoba bekudingakala ukuthi abemfaka ama-stitch. Ngathi inyawo bamtshaye kakhulu enyaweni okutshengisa ukuthi useza buyela esibhedlela ukuthi bayamhlolisisa nge-x-ray bebone ukuthi kephukanga yini emakhanjeni khonapho. Kukhanya sibili usebuhlungwini njalo into ezwisa usizi kakhulu. Simfisela ukuthi abe umuntu ophola masinya ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Swithani Jurotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba inkulungwane zabantu betirezi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izakhamizi eziyisithupha zechilonga echiretsi izo eziselo ludaba emthethwandaba zicela ukuthi uthathe lelinyathelo umthethwandaba uphele sesinqumo izolo ebusuku
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC chabo
izihlobo labangane kade besiyaveka wafela esitokisini egweru babaleke bachiya isidumbu sakhe ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tiergas esithi baningi kakhulu kule nani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 utatenda pasinyore wabotshwa ngempelasonto edluleyo esithiswa icala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 kodwa wavuka efile esitokisini isidumbu sakhe sibikwa besilamanxeba okutshaywa ephuke imbambo lengalo kodwa amapholisa athi wayedakiwe esiwayedwa uthe sesiyabekwa namhla bekulabantu abaningi amapholisa abahlasela abatshaya ngapha ebahitsha ngentuthu ye-tiergas kwabotshwa abedlula amachumi amabili sixoxe legqwetha umnumzana Brian Dube kodwa obengayisuye ophethe lolu daba
ubefanele ayongcwatsha namhla eMthapa Cemetery so abantu bebesiye eMthapa Cemetery badlula le police station khonapho ngoba yindlela yakhona I think amapolisa baqalisa ukuthi abantu beli baningi kakhulu mabenze umsindo something like that and kwaba lokungazwisisaniyo basebethele i-tiergas abantu babaleka ba I think bachi coffee endleleni bazoliphakamisa futhi basebesiye emangcwabeni amapholisa alandela futhi besithi inamba yeni yezu-50 efunakalayo basebeqalisa ukubopha abantu from the cement ababotshiweyo I think they were roughly over 20 but angingabi lama-details ngoba not the lawyer handling the matter ukuthi ngizwe ukuthi baphunyisiwe yini noma ukuthi babhadaliswe ifine noma what
ugcine bekwa yini yena lowo owasiyayo
ya kukhanya njalo kodwa kodwa the situation the morning environment had already been disrupted some of the relatives already had the police and stuff so kube kungasela umuntu phakathi
ye manje yona imuli yayena lo obhubhileyo iyacabangela na ukuthi engaba wabulawa ngamapholisa
i-postmortem ithi umuntu watshaywa ukhanya ukuthi watshaywa isandla sephukile that's what the postmortem says look at the rib is broken as well so the postmortem is clear ukuthi umuntu watshaywa kodwa bona I think i-version yamapholisa yayisithi wayedakiwe siwa yedwa kodwa akusoze kwenzakale ukuthi i-biological umuntu angathi siwa yedwa So I think it's something that the relatives are pursuing through their lawyers to make sure that kuphume sibile egcekeni ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba akula nje ukuthi umuntu ongathi uyawa yedwa abe sephuka kangaka okokufa kodwa abanye abahlala eduze lokwenzakala indaba leyo babesithi wayetshaywa ekhala sibili kodwa abakhwanisanga ukuthi baphume kwakuntambama abakhwanisanga ukuthi baphume ngoba
umnumzana Brian Dube ligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo abangamachumi amabili lanhlanu 25 bathelelwa igcikwane le-coronavirus lolu gatsha luthi njalo sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,235 elizweni jikelele asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-coronavirus abanye bathi uhulumende waphangisa ukwekethisa imigoqo ye-COVID-19 okungabangela ukuthi igcikwane le-coronavirus lisabalale sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegcikwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism umnumzana efidlela ncube
Amanani leya siwabonayo mahle kodwa angeke siwathembe ngokuba ziningi izinto vele bezingenziwa ngendlela efaneleyo bekungathestwa ngendlela efaneleyo bekungalandelelwa lokho esithi contact tracing ngendlela efaneleyo ziningi izinto bezingahambi kahle ngakho kamanani angaba ngamanani siwabone athembisa ukwehla kanti baningi abantu abaningi abagulayo abafayo njalo abangangeni emanani lawa amanani lawa aphansi kakhulu kathembisi futhi ukuthi aliqiniso lonke ngokuba vele la nxa esesephezulu kazanga aba liqiniso lonke ayengamanani alabo abantu abafinyelele ezibhedlela zikahulumende abakhulumileyo ukuthi bayagula baningi abantu abagulayo baningi abantu abafayo bengakhulumanga ukuthi ngigula nje ngiphethwe yi-COVID-19 ngakho la manani kumele siwathathe kodwa sikwazi ukuthi base sibaningi abantu abagulayo labafayo ngaphandle kwalaba abasuka bebaliwe nguhulumende
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuvula njalo ilizwe lezikolo akusoze na kubangele ukuthi leli gciwane limemetheke njalo ngokubona kwakho
Izikole lamabhizinisi lakho konke okunye kuzamele kuvulwe vele impilo izamele isebenze okuqakathekileyo ukuthi manyathelo bani uhulumende awathathayo ukuba ababalisi bavikeleke abafundi bavikeleke bonke abantu abathintekayo izisebenzi nabo bani bavikeleke bangavikeleka bona le community le umphakathi uyavikeleka ngokunjalo ngakho ke kumele siqhubeke sime ngezinyawo sisenza konke okuthiwa kumele kwenziwe la nxa sokuvulwe lezi zinto kumele abantu bageze izandla abantu basebenzise social distancing abantu benze konke ukuthiwa bakwenze bagqoke amamaski bangakhiphi bangahambi kungadingekali ukuthi bahambe ezikolo kuzamele uhulumende abone ukuthi yonke into edingakala amamaski lokho kusanitize lokho kugeza konke kukhona nxa engavula izikolo engazange wafaka izinto zonke ukuthi zibe khona ababalithi labazali labantwana besikolo baza basengozini igciwane libuyele likhwele ligcwale izwe lonke
Umnumzana esidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le coronavirus e-citizens COVID-19 monitoring mechanism ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela nampa wakuwe mbuna
Lamlela ndwandwe
Ukwenze mafandleni lanxa izakhamizi zemaphandleni zamukela ukuvulwa kwezikolo zithi zibhekane lodubo lwemali kungakho kuza kuba nzima ukuthi zihambise abantwana esikolo u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda
iningi labazali lithi inyathelo oluthethwa ngurhulumente lokuvula izikolo lihle kakhulu ngoba abanye abafundi emakhaya besebephenduke baba ngamahlongandlebe kodwa abazali bathi imali yokubhatalela indleko zesikolo ngabalayo ngoba bebehlezi emakhaya bengenzi lutho ngenxa yokuvala kwelizwe kwe-lockdown ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lanxa izikolo zizavulwa mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kayisibo bonke abafundi abazabuyela ezikolo isakhamuzi eGaranyemba umnumzana George Ncube uthe wakho umntwana umbikele ukuthi ngeke asalugxobe esikolo
abantwana vele sebesemuva nazi mina mbona nonkazana wami uyalila isikolo engasafuni kutho ukuthi segombi noma segombi nanto abona ukuthi kubulela abantwana abaningi ukuthi zifune mbona kula njengoku sokungamene after ngiyakuona uyakunazelela kodwa kuthiwe khona phana ngabojuni bona bame bugotolakho unothi aphinde asibiseki
unkosikazi Eunice Nathi ophila ngokuthengisa izilimo uthi ibhizimusi lakhe belingahambi kahle selokhu mnyaka uqalile ngenxa yokuvalwa kwelizwe njalo kuza kuba nzima ukuthi alungiselele ukuvulwa kwezikolo
into bezibona kube nzima kakhulu izikolo seziyavulwa kulethuiso 1 week zizavulwa and sinjenje akulanto esiyenzileyo mina injenje ndanda abantwana sibebakhona 4 fomze bahambe ezikolweni esecondary 2 primary angayenzi ukuthi bafuna ama-inform angilamali nje loko kathi sengingathi khona ngiyakwanisa ukuthi ngiyethenga ama-inform angikwazi ukuthi ngaqalela ngayo
amazwi la asekelwe ngomunye umzali umnumzana Richard Ngwenya oyisakhamuzi enkula ngugwe othi abafundi akumelanga babiselwe emakhaya lanxa abazali bengehluleka ukubhadala esikolo.
Abantwana izikolo ziyafunda kodwa ikakhulu thina abazali amalungiselelo imali izasitshaya kakhulu ngoba besilokhu esikulockdown singelamsebenzi ukuthi sibambe lapha lalaphana ukwenzela ukuthi labantwana bahambe. Kodwa ngiyayo ukuvula kwezikolo siyakuthakazelela ngoba abantwana ngendlela esihlezi nabo emakhaya sokusuka kusixhwaliselela abantwana isikalazo lase singaba naso sona lesizwe ukuthi lathi nxa siyavula nje kodwa abantwana bangagxotshwa.
Umnumzana Mathew Spanda uthi sebeqalile ukulungisa izambuzi esikolo seGaranyamba Primary ukuze abafundi bathole konke kulungile lapho izikolo zivulwa.
Isikolo siyaphathisa kakhulu ngoba sinje thina abazali asifundanga but ukufundisa abantwana kuqakathekile. Yinje kathesi ngilapha ngivela esikolo emsebenzini besizama ukuthi silungiselele ama-toilet abantwana besikolo ngoba sesizohetshezana lokuthi isikolo siyavulwa sesiprepare ukuthi silungise ukuthi abantwana baye esikolo umsebenzi uhambe.
Usobhuku eGaranyemba umnumzana Mkhube Ndlovu uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa ukuthi kumele kulandelwe iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa besemakhaya abantwana bakathesi abalahlonipho besesikolo kungani kuba ngcono. So nxa uthi izikolo ziyavulwa hayi nizwani lokujabula. Singazi njalo nje njengoba kulumkhuhlane okhona kumbe uzasiphambanisa. Themba njengoba lokho sokuthiwa ziyavulwa ayinxaniselebona ukuthi kungavikeleka kanjani ukuze ungamemetheki usephana.
Abafundi abazabhala emhloliso ekupheleni kwalonyaka bazavula kuqala izikolo mhla zilithumi lanhlanu kulinyanga kuthi abanye bonke balandele ngemva kweviki. Obona ngokukhethwa kwembiko ugatho lezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubhile ukuthi iningi lezikolo kuleli selilungele ukuvulwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilisithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lokuvulwa kwezikolo okukhangelelwe mhlaka 15 lamhlaka 22 kuyona le inyanga. Kule ngxabangxoza ngokuthi izikolo lezi azinampahla ezeneleyo zokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 njalo labanye ababalisi besithi ababuyeli emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxa lo nkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwembiko eMathebeleland South kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Thina sikukhalelayo ukuthi uhulumende ahlale phansi namayuniyoni abonisane namayuniyoni ukuthi singancedakala njani ngoba ngomnyaka odlulileyo izikolo zavula uhulumente engahlalanga phansi lababalisi singakhulumanga ukuthi ababalisi bavezele bekhalela imali ukuthi imali esiyihola yincane nokuthi sibuyele emsebenzini kungela zinto ezenelisayo njengama-PPE zokuthi sivikeleke lathi ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sikhalela ukuthi uhulumende asize lathi izikhalazo zethu ahlale lathi phansi esize ukuthi sifunani kahle kahle singakabuyeli emsebenzini.
Abantwana-ke ikakhulu esigabeni seneso okuso esemathebeleland South ababikwa besehluleka ukubala njalo ngaphumelelanga emhlolisweni ka-grade 7.
Thina sikhalela ukuthi umntwana osemaphandleni laye akaqakatheki nje ukhangelisise ukuthi njengoba abantwana laba bengenzanga kuhle kuyini okungenziwa ukuthi labo bona bengasaleli kakhulu. Uhulumende laye ebona iy'ndlela zokuthi ama-online lessons lawo abantwana besemaphandleni lawo bayathola inyuzu ukuthi i-pasfit le emileyo ingabe lokhu iqhubeka isiyo. Sesikhalele ukuthi hhayi uhulumente akhangele wonke okunjengeholo lababalisi zonke izinto nje ezidingakalayo ukuthi umntwana afunde apase naye. So sithalele ukuthi uhulumende akukhangelisise ukuthi hayi ukuthi umntwana azafunde imali kumele ebuye layeholo imali eyenelisayo ukuthi umntwana afunde kumele kube lalokhu nalokhuya.
Kodwa kahle kahle ungathi yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane lababalisi abangabesifazane emaphandleni kanye labantwana abangamantombazane?
Ababalisi abangomama abasemaphandleni abafundisa emaphandleni baphila nzima ngoba lokhu abakukhalelayo kuningi kwedlula lokhu kukhalelwa ngobaba, ngoba nxa ingumama ithawuni ngiphinde ngihambe emsebenzini sengilesivele ukuthi alinamali, imali yangayenelisi, ngitshona ngicabanga ukuthi kanti vele ngiza kuhlanganisa njani konke lokhu. Khangele futhi labantwana abangamankazana abasekoleni semaphandleni bahlangana nenhlupho eziningi, and lapho abahlala khona abantu abakhangelisisi ukuthi umntwana oyinkazana vele okumhlupha yikile, abakafuni abakafiki esimeni sokuthi behlale phansi bezame ukulungisisa lokhu, ngoba umntwana oyinkazana vele yaqakathekiswa njengomntwana oyimfana. Umntwana oyinkazana uyazithwala uyathola ukuthi yabe umnikazi wesishebo umuntu bekuwumuntu omdala, abantu lokhumbe indaba yangikhona iphongukuvalwa nje, abantu bekhulumisane nje umuntu ekhiphe inkomo ukuthi hayi indaba yangikhona ayiphele kunjalo, umntwana lo akasezebe lutho empilweni ngoba akula muntu omncedisayo ukuthi naye azame ukuthi isinto.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwemibiko. Emathebeleleni South, kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe elwela amalungelo ababalisi labantwana emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Vangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha iCOVID-19. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga but Chris. Ngiyabonga butkani.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ngomuthi okuthiwa lilawo okwelapha iCOVID-19?
Yebo, umuthi silawo. Umuthi lo litswayi elifakwe i-oxygen. Itswayi leli yilo elithwala i-oxygen lihambe lehlasela i-spike protein esevirus. I-virus ibambelela ku-host cell yakho nge-spike okuthiwa i-spike protein. I-spike protein enalayana yenziwa ngama-amino acids. So umuthi wona uyahlasela ama-amino acids anala ngesilungu kuthiwa yi-denaturing. So inga-denature kusho ukuthi i-virus ayisabambeleli ku-cell yakho. Nxa esekethisile i-virus wena i-reflex okuthiwa i-reflex ngesilungu yokukhwehlela iyabe isingena. Ngoba ungananzelela abantu abale COVID, umuntu uyabe khwehlela kodwa kungaphumi lutho, kodwa kuyukuthi phakathi ngale maphatshini sokulesikhwehlela. Isikhwehlela senisana sivalile sisindile amaphaphu okuthi vele sokulokuphefumula okuncane, yikho uthola abantu bakhona bethwele nzima bengenelisi ukuphefumula kahle. Kodwa ke igazi lona labe lokhu lidlula khamphana emaphatshini lingadobhi i-oxygen wena oyabe uyiphefumula ivelele ezihlahleni ngakhe. So kukhona kuthiwa i-saturation yakho iyehla iyehle, yikho kwenza ukuthi amandla angabi khona, ubuthola umuntu wakho ne-weak. So ungahotsha umuthi uyangena phakathi ngale, ngoba wona umuthi yigasi edizove emanzini. Ungangena phakathi kwakho umuthi, sadinga into eyikuthi ngesilungu sithi i-safe for the lungs, kodwa isenelisa ukuchabalalisa i-virus. So nxa ingangena phakathi khona ngale yafika i-chai spike protein leyana chama ama-dizer kuthiwa kwa-oxidizer, it's called denaturing as well. ibulala iprotein leyana so ingabe isabambelayo ukuthi ikhwehlele ibisiphuma ikho kusebenza komuthi uma uhotshile kulokusebenza kwawo futhi umuthi uma unatha siyawudissolve emanzini futhi umuthi ukwenzela ukuthi uyakwanisa ukunatha ungene egazini itswayelelana yelo elithwala i-oxygen yalo liphuku bloodstream ligijime lihambe konke lapho kuya khona igazi lifike lisibhombe lapho kulama okuthiwa ngama-pathogens khona kulo mkhuhlane khona so uzathola ukuthi umuthi ugcina usizile entweni eziningi wona kawelaphi umkhuhlane nxa unathile umuthi kodwa uyabulala ama-pathogens njalo uyenza ukuthi ama-acidic sites okuthiwa ama-acidic sites angabi khona so that umzimba wenelise ukuthi uzilwele njalo unika umzimba amandla ukuthi uzilwele
baningi yini abantu eselike labasiza ngomuthi wonalo
but Chris baningi sibili noma nje sizagcina sizibophisile kodwa abantu bethu siyabasiza ngoba umuthi lo awuka approver sizazama ama approvers siyazama eBotswana siyazama eZimbabwe siyazama lase South Africa kodwa abantu abaseduzane lathi wena ungabuyithi umama wami uyagula angeke ngikukhangele nje kumbe mina ubaba wami angagula angeke mphonge umkhangela mina ngikwazi lo muthi osebenzayo so abantu sibaziyo abaseduzane lathi abangani bethu izihlobo zethu ngokwazana kwethu siyancedana nxa sincedana kwamphana so far thina sile 100% recovery and abantu sesibasiziyo bedlula o 300 masihlanganisa abeZimbabwe eHarare ebulawayo lase Botswana lase South Africa and abanye sibakhiphe kuma ventilator abanye sibakhiphe ama oxygen
ngamafichane ungatshela abalaleli ukuthi uqeqeshe kuzifundo ziphi ezikwenza ube lolwazi lokulungisa nalo umuthi
yebo butikande mina i-background yami i-analytical chemistry nga starta le microbiology nga starta wonke le bit of biochemistry ngazokwenza i-marketing much later and ukusebenza kwami ngisebenza yingu water quality expert so lapho ngikhona ngiphethe ilizwe lonke leli engilo ku water quality ngisebenza ukuba ninika amanzi i-recycled water ngiyabatrithela ukwenzela ukuthi amanzi akhona abe nokuthiwa i-compliance
okokugcina ungavalelisa abalaleni
siyabonga abalaleli be-studio 7 siyabonga kakhulu inkosi inhle inkosi isinike le nto kuthiwa ngumuthi umuthi lo nxa ulesihlobo sakho esiphethwe i-COVID ungadingazi ukukhuluma lathi siyathi sisadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi isihlobo zethu asingeke sizekele sisifa so balele be-studio 7 ngizacela ukuthi hayi nxa lile abantu abagulayo lisitshele sizabona ukuthi siyakhona yithi sodwa abantu abahamba belanda izigulane ezile COVID sike sibe laphe sisuke sebe sizwa ngcono umuntu wakhona nje kusasa uyakutshela ukuthi sengikhiphe isikhwehlela nxa umuntu ezekhuphe isikhwehlela useright so uzengayasila nje kuphela so kumele abe nathi amanzi ukuthi azuze i-energy hayi siyabonga balele be-studio 7 inkosi libusise lonke
lo-ke bekungumnumzana Bangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha i-COVID-19 ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo
Chira, Wadi, good Sunday, Lanare, and I'm on a Indiboma. I can't put in the Indiboma. I get a little bit of a bomber. I can't put in the Pekinaka. Manai, don't you talk to me, Kona? Don't you have to use the Yole Kona? But there was a little bona. I'm a nigga, I'm a little bit of a no more. Manai, I'm a double day, you know, Don't let you move this over. You know, so I let you go. You know, but I know you're fine. Oh, yeah.
sofa. Bangwa li sela iba bali samba sofa. Baby ana gona ufeka. Handi tika mira baby wangu atendeka. Mawa mchuno achireka kutazenda alikusapo.
Hivi uhlelo lwethu lwalamhlanje isikhangele ezinye zenhloko zendaba.
Tikhetheza Ikolo lake nilimbomeza
Umqinisalo webandla le-MTC Alliance uNkosazana Tabitha Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabukakusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu. Silugqibakela pha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu ndilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.